Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlaka 31 Mfufu 2017 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Ukuphila kwethu ukuthengisa kathi simsenza ikho. Silabantwana sinabomama basemareserve bafuna ukuphila nathi kathi sizibuya bafuna inhlanyelo okunye okunenginengi. Silabantwana abaselayo yabazali abasibadinayo. Kwakukhangele khonokho konke ukuthi lathi singabantu afuna ukuphila.
Amapholisa aze ngobuningi ukuzoyethusela abaphila ngokuthengisa edolobheni leHarare akade besenza umhlangano obuqoqwe ukubonisana ngokuhlukunyezwa kwabo.
So information iyasilela kakhulu ngapha emaphandleni eGwanda odinga ukuthi kube nenhlelo ezinjengalezi esizenza njenge-victory through using theatre, music, dance and drama. Bringing awareness ebantwini kuba ne-GV arakwini. So siyakuveza khonakho kumadrama sibakhuthaza sibafake ulukuluku lendluzula yokubana besikune phezulu bebhalisa.
Iningi labatsha emhlubulweni wezansi yeGwanda bakhala ngokuthi lokhu besemnyameni ngodaba lokubhalisa amagama abo kuluhlu lwabavoti. Ugatsha lwezempilakahle lunikeze umanisipala wakobulawayo imali yokuthenga imithi lamajekiseni okuhlaba abantwana abavikela emkhuhlaneni enjengebilharzia leminye. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7. Amalunga enhlanganiso yabaphila ngokuthengisa edolobheni leHarare ayale ukwethuselwa ngamapholisa aze ngobuningi ukwenzela ukuthi babe lokwesaba baqhubekela phambili ngomhlangano obuqoqiwe wokubonisana ngokuhlukunyezwa kwabo ngamapholisa. Okuninga sikuzweni kuMavis Gama eseHarare.
Bebethukuthele abaphila ngokuthengisa laba beganulwabo lapho behlangana e-Anglican Cathedral, lapho abanye babo bebelandisa ngezehlakalo zokuhlukunyezwa kanye lokuthathela impahla enye yangkhona isisetshenziswa ngamapholisa. Kabazange bawanake amapholisa abehlomile ngezikhali ezivalisa induku lokunye okunenginengi okusetshenziswa ukuhlukumeza uZulu ngesikhathi egombolozele lindawo lapho bekusenzelwa khona lumhlangano. Lo ngumhlangano waqala ukuqhutshwa ngabaphila ngokuthengisa laba selokhu uMongameli Robert Mugabe wethula isiqondiso sokuthi basuswe emigwaqweni yedolobho ebachaza njengengcikeza bethi bafuna ukukhulumisana labo phezu kwalolu daba. Umnumzana Jahana Dube ophila ngokuthengisa uthi udaniswa yikwenza kwababathathela impahla abasuka bazithaphuzele yona.
Ukuphila kwethu ukuthengisa kathi simsenza ikho. Silabantwana sinabomama basemareserve bafuna ukuphila nathi kathi sizibuya bafuna inhlanyelo okunye okunenginengi. Silabantwana abaselayo yabazali abasibadinayo. Kwakukhangele khonokho konke ukuthi lathi singabantu bafuna ukuphila. Iproblem ekhona kathesi ukuthi xa bangafika abaniki umuntu isikhathi sokuthi noma wodwa angamthathela izinto abuye azobona ukuthi izinto zakhe zifakwe ngaphi. Siyabonga ukuthathwa zihambe. Njengalezi izicathu ezatshontshwayo lezi zathathwa lapho umuntu wayeyichina khona izicathu zakhe. Wazithi silandela ku-HQ ye-council yikho wathola khona izicathu zezitshontshiwe ezinye zakhona akazazitolanga.
Udube ethi umqoka ukuba abaphila ngokuthengisa njengaye bamanyane ukukhuluma ngalezi linye ukulungisisa le nkinga asebebhekane layo.
Njengoba sikhangela ilizwe lethu kathesi singabantu banye, umuntu omunye uyangena ku-pirating ngenxa yokuthi akula msebenzi, omunye angene ku-vending ngoba akula msebenzi, omunye ayenze uko-change money ngoba akula msebenzi. Kufanele sihlale lokho sibambeni njengakusukela kuqala, kungabi lomuntu ozahlukuluzwa kumbe ozathathelwa izinto zakhe.
Umgcini sihlalo wenavuzi umnumzana Stan Zorwadza utshela intatheli zindaba ukuba abethuswa yikuba khona kwamapholisa wona abeze ngobunengi ethi ngoba benze konke ngokusemthethweni bazisa abomthetho njengalokho kuthiwa ngumthetho we Public Order and Security Act posa wona ungakhulumi lutho ngezokuthi kumele banikezwe imvumo uxwayisa amapolisa la uzorwadza ukuba ehlukane lomkhuba ohlukumeza lokuchaya abaphila ngokuthengisa lapho bebasusa ezitaladeni abathengisela khona.
So if the Zimbabwe Republic Police continue to break this law,
amapolisa engaqhubeka esephula umthetho angazi akhala uzilo esenza okufanayo, kumele bazi ukuba yibo abayabe bekuqhalile lokho ukungahlonitshwa komthetho.
Bakhona abenhlanganiso ezehlukeneyo abaze ukuzasekela lomhlangano abaqonqosele abaphila ngokuthengisa laba ngokuqakatheka kokuphatheka kukhetho njengenye yendlela engasiza ukulungisisa inkinga ilizwe libhekane lazo. Beqalisela ngokuyabhalisa ukuvota kuhlelo olwenziwa okwamanje olwe-BVR oluqhutshwa ngabe-Commission ye-ZEC elizweni lonke. Abaphila ngokuthengisa bathi bazovukela mihla yonke belubhekise emahofisini ogatsha lwezisebenzi lenhlala kahle kaZulu uyadinga usizo kuze kuthi selulungisiwe udaba lwabo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Kungenani lokuqala kwehlandla lesibili lokubhalisa kakutsha ukuvota phansi kohlelo lwe-biometric voter registration, iningi labantu emhlubulweni wezansi yeGwanda ikakhulu abatsha bathi lokhu besemnyameni ngodaba lokubhalisa amagama abo kuluhlu lokuvota osekudale ukuthi iqembu le-Victory Siyanqoba lisebenzise imidlalo lokuhlabela ukuze lihuge uZulu ukuyabhalisa ukuvota. Uvusisizwe Mkhwananzi usipha loludaba eseGwanda.
Emhlanganweni obuqoqo liqembu le-Victory Siyanqoba ngomgqibelo entepe obujonge ukufundisa abatsha ngodaba lokubhalisa ukuvota kanye lokuthula kuphume obala ukuthi iningi lokhu lingelalwazi ngodaba lokubhalisa ukuvota olwe-biometric voter registration i-BVR. Umhlangano lo uqhutshelwe esikolo sentepe engamakhilomitha angama-40 usuka edolobheni leGwanda njalo bekulabatsha ozobhuku kanye lamakhansila abakade besuka eziqinithini ezi yeneyo. Umqondisi we-Victory Siyanqoba Trust uDesire Moyo uthi sebekunanzelele ukuthi iningi ngalila lazi nge-BVR njalo sebesebenzisa imidlalo yamadrama lokuhlabelela ukuze bahuge uZulu ukuyabhalisa ukuvota.
Ngapha emhlubulweni wangapha welizwe ngoba abantu abaningi bangapha kabala ama-radios njalo kabalaleli ama-radio laba bala ama-radio ama-television akula signal se-TV. So information iyasilela kakhulu ngapha emaphandleni eGwanda odinga ukuthi kube lenhlelo ezinjengalezi esizenza njenge-Victory through using theatre, music, dance and drama, bringing awareness ebantwini kuba ne-BVR kuyini. So siyakuveza khona kukumadrama, sibakhuthaza, sibafake ulukuluku le ndluzula yokubana besukule phezulu beyibhalisa.
Ukhansila wentalala umnumzana Costa Ndlovu uthi njengenkokheli sebethethe umthwalo wokufundisa uZulu ngodaba lokubhalisa ukuvota.
Abantu balalo ulwazi kodwa luseselufitshane ngoba umsakazo wamaradio ayakhuluma. Thina lathi njengobukhokheli sesihambile ezigabeni phose kuma-villages wonke, kodwa-ke njengalokhu lungakafiki lolo hlelo alukafiki lapha esigabeni sethu, siyazwa ukuthi luyabuya luseduze. Kodwa-ke sizaba lokho siqhubeka thina okwethu ukuthi abantu bathole ulwazi lokuthi kufanele bahambe baye.
Usobhuku wesilonga unkosazana Edna Ndlovu layo obesemhlanganweni uthi esigabeni sakhe uZulu sengathi uyaluzwisisa udaba lokubhalisa ukuvota ngoba lumenyezelwa le midlalweni yenguqu.
Lesilonga abantu sebekwazi ngoba sike saba lo mhlangano oka-MP wakwazisa ebantwini ngoba kwakule icembu labantu sikuleliyo. Kwesakithi sigaba nginanzelela ukuthi abaningi bayaphatheka ngoba kule ama-sports nala amabhora babuya babuthane babe baningi, abaningi sebekwazi sindukuthi.
Unkosazana Esther Zitha we-Victory Siyanqoba uthi uZulu akumelanga yesaba ukuyabhalisa ukuvota loba seke wadala amacala phambilini.
Abantu nxa kunya nge-BVR abaningi bahle bezwa kuthiwa uyathathwa ifoto then the fingerprint, but i-BVR yona le kuthiwa ayiseziyenze khona kuyana ukuthi ungathatha i-fingerprint yakho sihle ripota zonke ndawo ukuthi umuntu lwana usekhona lapha usebambe use sesimtholi lanti sokhululeka nini loba wake waba lecala kuba uhambe emapholiseni wafika wabanjwa wathatha i-fingerprint yakho ungesabi ukuthi kuthiwa i-fingerprint yami ikhona emapholiseni anti
umnumzana Charms Ncube osakhulayo entalale ngomunye othi ubengaluzwisisi udaba lwe-BVR
kule ngifundile okunye kade ngingane ngangikuzwisisi kakhulu indaba le-BVR kuthi kahlahle yena ngikwayihloseni ekade ngingawuzwisisa hlakani yikuqakatheka kwama-photos lama-fingerprints kulokuthi nje ukhona ukubhala ngomzwa wantu bafoto
uhlelo lokubhalisa kuvota luzaqala ezansi yeGwanda kumaviki amabili alandelayo mhla zilitshumi lasithupha kulwezi iqembu le-Victory siyanqoba selihwatshe idlalade elikhuthaza uZulu ukuyabhalisa njalo moya uthi basapheka enye ingoma ezahlatshelwa ngesisuthu ngimuvusisizwe Mkhwananzi owendaba ze-Studio 7 ngisentepe eGwanda
PVR, is that time of year again? Registering to vote. PVR, we all register afresh.
Biometric voter.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Asambeni madoda.
Uyakwazi na lapho kumele uyebhalisa ukuvota. Isigaba sesibili sohlelo lokubhalisa ukuthola ilungelo lokuvota ngomnyaka ozayo ka-2018. Olukhutshwa yi-commission ebona ngezokhetho eYezek siqala mhla ka-29 Mfufu. Sisiyaphela ngolwezi 13, 2017. Kobulawayo. Bulawayo, South and Central, ePhelandaba Mpopoma, eMakhandeni eMthumbane, eLobhengula laseLuvuzo. Harare Metropolitan, Harare Central, Harare East, Harare West, Harare North, Mount Pleasant, Sunningdale, Mavukuta Fara, Hatfield, Southerton, Highfield East, Budiriro, Letsibaraseko, Manicaland, Nyanga, North and South, Mtasa, South North and Central, Lemtare North, eMashonaland Central, Shamva, North le South, eGurube North, eMount Darwin East le South, leRushinga, eMashonaland East, uZumba Maramba, Maramba Fundu, uZumba, Murewa North West le South, eMarodera East le Central, eMashonaland West, eHurungwe East, Makonde, eChinoyi, eMakonde, eMangura, Kozimba, Zimba West, Kanyelo North, eMashingo, Chivi Central, E North, Nase South. Mashingo North, South, West, Le Central. Le Mashingo Ebe. E Matebeleland North, Elupane East, Echolocho, North, Le South, Le Mkuzi. E Matebeleland South, E Matobo North, Kanyele South. E Bubulilima East, Kanyele West. Enkabazwe, E Midlands, Gokwe South, Le Central. Gokwe, Sasami. Mberengwa, West, E South, North, Le East. Izishabane Ngezi, Ganye, Izishabane Runde. Kodwa phela lawo ayisiwo wonke ama-centers elingabhalisa kiwo ukuvota lilakho ukuwathola kuwebhusayithi yethu iye Voice of America ethi www.voaindebele.com
Ugatsha lwezempilakahle selunikeze umanisipala wakobulawayo inkulungwane ezilitshumi lasitshiyagalombili zamadola i-$18,000 yokuthenga imithi lamajekiseni okuhlaba abantwana ukubavikela emikhuhlaneni enjengebilhazia leminye. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ikhansili yedolobho lakobulawayo isiqale uhlelo lwesithupha lokuthontisela lokunikeza amaphilisi okuvikela umkhuhlane webilhazia kanye lokuvuvuka inyawo okubizwa kuthiwa yi-elephantiasis lemikhuhlane etholakala enhlabathini. Udokotela Khula Muzinyathi, umqondisi wenhlelo zempilakahle kukhansili yakobulawayo, uthi uhlelo lolu luzakhangela imikhuhlane emithathu ebalisa owebilhazia otholakala emhlabathini, owehementhiasis lowelymphatic filariasis ezikolo lama makliniki kakhansili.
Imkhuhlane esiyabe siyikhangele kwakathesi mithathu kule kuthiwa yibilhazia esijayele ukuthi siyibone kakhulu nxa umuntu ethambisa ekucineni kuphume igazi. Kulomunye okuthiwa yi-soil transmitted helminths esiyabe sibona umuntu esiba lamawemusi phakathi lapha emathunjini. Then kulomunye okuthiwa yi-lymphatic filariasis esiyabe sibona umuntu evuvuka izitho zomzimba. Into esiyijonileyo ukuthi abantwana labantu abadala bathole amaphilisi lawa ukuze ama ikhuhlane le ingandi ebantwini kukhangela ukuthi ngomnyaka ka 2020 kube sekwehlile inani labantu abalemkhuhlane le ngamachumi ayisikhombisa lanhlano ekhulwini.
Egcizelela amazwi kanyathi umnumzana Patrick Ncube ongumsekeli kamqondisi kugaja lwezempilakahle ekhansilini yakobulawayo uthe uhlelo lolu lujonge kakhulu ukuvikela imikhuhlane ethi baza kuya ezikolo lamaklinika wonke aleli dolobho.
Silohlelo lapha oluzoqala mhla ka 30 October kusiyafika u 4 November. Uhlelo lolu ngolokupha abantwana amaphilisi abavikela kumkhuhlane webilharzia, lo mkhuhlane otholakala abantwana belama worms esiswini, kube njalo lokuthontisela kwabantwana ngovitamin A. Sijonge ukuthi bonke abantwana abafanele ukuthi bathole lolu ncedo batholakale befikile endaweni zethu lapho esizabe sisebenzela khona.
Umongi wekhansili yakobulawayo umnumzana Claude Khuphe uthe uhlelo lolu luzakhangela abantwana abaleminyaka emibili kusiya kutshumi lanhlanu lokuthi abadala labo kufanele bathole lawo maphilisi.
Uhlelo lolu lwe-Mass Drug Administration luzaba lukobulawayo wonke jikelele. Sizaba sinika amaphilisi okwelapha umkhuhlane we-bilharzia, lo mkhuhlane wama-worms esiswini, lo mkhuhlane okuthiwa i-lymphatic filariasis okuvuvuka izitho zomzimba ema-clinics wonke akobulawayo lasezikolo. Sikhangelela ukuthi bonke abantwana kusukela ku-1 year kusiya ku-15 years bahambe either e-clinic laba basezikolo sizabalanda ezikolo.
Obona ngokukhankansela inhlelo zogatsha lwezempilakahle ekhansilini yakobulawayo unkosikazi Sitshengisiwe Siziba uthe uhulumende ubanikeze inkulungwane ezilitshumi lasitshiyagalombili njalo imali le ayeneli kodwa bazadinga kwezinye inhlanganiso ezivame ukubancedisa ngalesi sikhathi.
Ama-populations ethu vele ukuthi divide 18,000 yona leyana usukhangela nepopulation yakobulawayo ukuthi uthi vele igcina esiku 0.0 something cents per person okuyabe kutshengisela ukuthi vele inlutshwane imali yakhona. So i-challenge esilayo kathesi ukuthi imali yakhona ayikwami, but okwakathesi sizasebenza ngemali yona le ekhona bese sidinga lama-partners angasincedisi. Sizabe silabo sizaba lomhlangano la.
Isakhamizi sakobulawayo unkosikazi Minenhle Hadebe uthe inhlelo lezi ziyasiza kodwa kwezinye izikhathi abantwana basala sebegula ngendlela engazwisisekiyo.
Khankaso lolo lokuhlaba abantwana ezikolweni thina abanye asiluzwisisi ngoba kwesinye isikhathi umntwana engahlatshwa agcine segula kugcina kusiba ngumthwalo futhi lakithi ngoba sikhumbula kuqala babesibhoda sibili besitshela kodwa khathi siphongukuzwa sokuthiwa abantwana kusasa babuye bethwele imphako bayahlatshwa esikolo. Abazange basi-adrese basitshele ukuthi kuzayenzwa njani, bahlabe banathelana amaphilisi wona lawo.
Ikhansili ikhangelele ukufinyelela izikolo lamakolishi ezingamakhulu amabili labantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha lamachumi ayisificaminwe mibili lasithupha. Uphenyo olwenziwa yinhlanganiso yezempilakahle yamazwe omhlaba luveze ukuthi imikhuhlane le ihlasela abantu abayizigidi ezingamachumi amahlanu lasikhombisa 57 million e-Afrika. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Live Talk lamuhla kuhlelo lwabatsha lwe The Connection. Sixoxa ngokusetshenziswa kwezokwethulwa kwembiko enkundleni zokuzilibazisa zebulenjini i-social media. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Alevalaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni esigabeni esilandelayo othi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. embikweni wakhe wakuqala emphakathini ngemva kokukhethwa njalo kukamongameli uHuru Kenyatta ukhokhela ele Kenya umkhokheli womanyano wamabandla aphikisayo uRaila Odinga uchaze ukhetho oluphindiweyo ngeviki edluleyo waqalukhalalileyo ukulungena njengehlazo ekhuthaza uZulu welizwe lakhe ukusebenzisa ilungelo lakhe ngokungahloniphi impumela le. ELeSomalia libikwa kulilizwe elilesilinganiso esikhulu sentatheli zindaba ezibulawa zisemsebenzini. Umsekeli kasibalukhulu webhanga lesizwe eleReserve Bank uMnumzana Khuphukile Mlambo uthi uZulu labo somabhizimusi ngabe bayasa imali yabo emabhanga ngabe imali kayisileli elizweni. UMlambo bethula imbono yakhe emhlanganweni obuqoqwe ngabesonto ye-Seventh Day Adventist Church koBulawayo ngempelasonto. Kodwa isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyeBulawayo Progressive Residents Association, uMnumzana Ambrose Sibindi, uyalandula limbono esithi uhulumende usehlwilekile.
Welenda lomsilela kwemali lilokhu siya phambili, sibekulusibola ukhulu ngoba ungazikhayela emabhengi khonapha. Uyafika umuntu kwe-ATM ezingakaze ngama-$50 ngokuba lapha sokwehlile zaya kuma-20 ezezehlile zaya kuma-$14 ezezehlile zaya kuma-$10 emabhengi. Sokuyatshengisa umuma khona mubi ungamindela kuma-supermarket ufike abane engxenye usebenzisa i-fiding ukuze ucela i-cash thole kwezindawo zelikheshi ekhonabalayo kwesalulelembele ngikhumbula ukuthi nawe engxenye uthenge into eze-$50 uthole ingayi-$25 ngoba kune-$10. So hayi umumo wemali sibili mufi and uqhubeka usuya phambili lapha sihloship olukhulu sikule ukuthi sokufanele ukuthi uhulumende abone ukuthi lingalani indaba yemali ngoba abantu bayadibeka abantu bashona emabhenki abanye bele emsebenzini bayabaleka besiyalayini emabhenki engatholi le mali yakhona avukele kukona. So hayi abantu babashukuluza kakhulu.
UMlambo uthi enye imbangela yokusungula ama-bond notes yikuthi uZulu wayesisa idola leMelika kwamanye amazwe. Uthi imali engafika phose ibhiliyoni elilodwa isuswa elizweni okungekho emthethweni ngamnyaka munye. Emaphandleni ukusilela kwemali kuphambanisa impilo yezakhamizi. Omela iBinga South edalele eParliament uMnumzana Prince Dubeko Sibanda uthi amalobolo lokangaziwe sekubhadalwa ngamafoni.
Impilo siguqukile eBinga endabeni zokuselakala kwemali. Esasekwazi kudala ukuthi khona umuntu nxa efuna ukuyathenga ukuthenga uyahamba ephethe imali isezandleni bese sikhwameni akusatholakali. Sesiphila ngemali ezisemafonini. Yonke into oyifunayo eBinga kufuze ukuthi ube le mali esefonini engabonwayo. Ngitsho nje la malobolo labo kangaziwe sebekhitshwa emafonini. Okwenza ukuthi impilo ibe nzima ikakhulu siyakwazi ukuthi eBinga abantu baphila ngokulima, abantu baphila ngokuthiya inhlanzi. Abathiya inhlanzi laba ukuthi bona bethi akusinika imali efonini, abaningi bakhona amafoni kabalawo. Yindawo enendawo ezinye ezingela ama-network. So ukuthi noma ukuze umuntu abe lefoni akusoze kumncede lutho. Okwenza ukuthi ibhizimusi lempilo ibe nzima kakhulu esigabeni sebhinga.
Ukusilela kwemali lokhu sekubangele ukuthi intengo ikhuphuke ezitolo. Ukansela wedolobho leHarare uMnumzana Peter Moyo uthi impahla yokwakha isikhwele okwesabekayo ngenxa yokusilela kwemali emabhanga.
Into esihlupha kathesi la ufuna ukuthenga ulutho amanye ama-shops nakutshela ukuthi kona sifuna i-US dollar bathule. La ufuna ukuyathenga kumbe e-supermarket into zakhona sezikhwelile tam 3 or 5 times. So akula muntu olemali la, umuntu wonke ozihambela ngaphandle kwe-government nama-ministers yobantu abanemali. Hhayi, intengo khangela ubone la ukuthi uyakha uvele la even ule 100,000 ube kwazi ukuthi kona kaula mali mina izolo umvekelo sengipha wona ngihambe ngayethengi ukuzinto okuncane ncane okwesepsic tank okubili ngithenge $90 it's shocking umuntu yahluphekela lapha eZimbabwe la akula even isenda akula umuntu ekhaya okhaphe uhambe ngani sekuthi iphethi uyashelakala sekuyathi kutshele amanye ama-service station ezingaso siwakhulume ngamabizo bayakulalela bakutshela ukuthi kona kona sifuni sifuna i-cash wena i-cash yakhona ngawunayo ebhenki ufike ulale ebhenki uyabungela imali yakhona bayakutshela bebhenki ukuthi akunamali la.
Ukonakala komnotho welizwe sekubangele ukuthi labezokholo abafana le Seventh Day Adventist Church labo baqoqe imbuthano ezama ukudinga isisombululo sodubo lolu. Okwamanje ke sesisizwa udaba oluveza umbono kahulumende welemelika.
Ilizwe lemelika lithi selincedise kakhulu elebhema ukuthi libe lenkululeko ebalulekileyo. Loba kunjalo uhulumende wemelika uthi ukhathazwa yokukhahlanyezwa kwabantu bohlobo lweRohingya esabelweni seRakhine State. Kuheather Nuet isikhulumele sohlangothi lukahulumende wemelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe olwe-State Department uthi labo abakhahlameza abantu kumele babotshwe bajeziswe ngemfanelo. Lokhu yikho sokwenze ukuthi ilizwe lemelika livimbe umthetho we-Jade Act obuvumela iziphathamandla zebutho lebhema ukuthi zethekelele elemelika njalo imelika idinge indlela zokufakela labo abephula ilungelo loluntu izijeziso zenotho. Iziphathamandla zebutho lebhema kasavunyelwa lokuzefunda okuthiyeneyo kubutho lemelika. Ilizwe lemelika lisebenza lenhlanganiso ezithiyeneyo ukwenzela ukuthi lifinyelele indawo ezithiyeneyo ebhema lapho kulabantu abakhahlenyezwa khona. Elemelika likhulumisana njalo lenhlanganiso yamazwe womhlaba wonke jikelele e-United Nations lezinye ukwenzela ukufakela abephula ilungelo loluntu ebhema izijeziso zenotho. Ilizwe lemelika lizaqhubekela phambili lincedisa elebhema ukuba libe lozibuse ogcweleyo njalo lokuvimba ukukhahlanyezwa kwabantu eRakhine State. Abantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha babaleka endaweni le kusukela umhla ka-25 ngoNcwabakazi.
Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende welemelika.
Biometric voter registration. Biometric voter registration.
PVR. It's that time of year again. Registering to vote. PVR. We all register afresh.
Biometric voter registration. 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 Biometric voter registration.
It's called PVR. Biometric voter registration. Kaila Papa, Kaila Papa Lazi is the biometric voter registration. A new registration system for every voter. We all must come out and go out in numbers to register afresh, anew. A new beginning, a new start. PVR, biometric voter registration. For all, a new start, a new beginning. Afresh, anew.
Victory sizonqoba iqembu le Victory siyonqoba kelelo lisigqibela uhlelo lengoma yithiwa PVR. Singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo lamhlanje. Amapholisa aze ngobunengi kuzoyethusela abaphila ngokuthengisa edolobheni leHarare kade besenza umhlangano. iningi labatsha emhlubulweni wezansi yeGwanda likhala ngokuthi lokhu lisemnyameni ngodaba lokubhalisa amagama abo ukuvota kuhlelo lwe-BVR. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu, igama nguChris Gande, ngilitshiya ke kuStudio 7 Live Talk lilo Mike Hobe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.